Ukhetho lika 2024 between uDonald Trump lo mongameli welizwe kungathi akuzahlupha lapha ngoba sesibona ujudge weFlorida ngathi asengene le ndaba yangkhona bengivala amanye amaphepha ekhuluma esithi wona ujudge lo onike former president Trump ireprieve yokuthi adinge umuntu ozakhangela ama documents athathwayo from his home. He was not supposed to do that. So sizabona ukuthi indaba le izahamba kanjani ngoba sibona futhi iJanuary 6 committee isiqhubeka phambili ngomsebenzi owe-investigate ukuthi kuhamba njani. So khonapho kungaphuma ngendaba zona lezi ezika-Trump angiboni mina ngo-2024 ekhona.
Ubona uJoe Biden enganqoba yini kukhetho olulandelayo ikakhulu nxa singathi umnumzana Donald Trump laye uyabencintisa. Ubona ungani ngubani ongancintwa phakathi kwabo bobabili
ngoba of an indictment or accuser of gross misrepresentation of the office of the president. Ngo-2024 azazi ukuthi kuzahamba njani ngoba sibona abantu bangama-Democrats labo sebekhuluma besithi umongameli uBiden ngathiwa sekhulile kumele la ahlale phansi badinge umuntu wesincane owesifana u-vice president wakhe agijima laleyo ndaba ukuthi abe ngu-president. So wakathesi u-2024 usakachana silama midterm elections abuyayo lapha ngo-November sizabona ukuthi azahamba kanjani and those will determine ukuthi mbani abe khona 2024. Ngiyabonga.